Lo ngumkhosi ohlatshwe ngabafundi ngesikhathi amapholisa ebahasa ngentuthu eqala idubuke ingakakuhiji ebaxotsha ukuthi bengatshengisele emagumeni ephalamende ngolwesithathu. Sekule viki izifundi zemakolitshini kwele South Africa zitshengisela phansi kwesihloko esithi Fees Must Fall. Ukutshengisela lokhu kulandela izimemezelo zemayunivesithi zokukhweza imali yomnyaka ozayo ngokungaphezu kwe-10 ekhulwini. Le yinto ezakwenza laba abafunda behlala emayunivesithi bazithole sebebhadala izinkulungwane ezilikhulu zamarandi 100,000 rand ngomnyaka. Lokhu sekwenze abafundi baqeda iviki bengafundi, osokwenze amayunivesithi alitshumi lasishiyagalombili avala iminyango. Le yinto esiphazamise amakhulu ezifundi zeZimbabwe ezifunda kwele South Africa. Lazo-ke sezingene kuleli qula elithi kumnyama kubomvu kazibuyele ezifundweni zingayiphiwanga isiqiniseko sokuthi inhlawulo yemfundo yabo kayisoke ikhwele. Umfundi weZimbabwe uBanele Khumalo oqhuba isifundo zobunjinela e-University ye-Witwatersrand eJohannesburg uthi sebengene kulokhu kutshengisela njengoba labo ukukhwezwa kwenhlawulo le kubathwalise amagabha avuzayo. Uthi bafuna njalo ukuthiya belungisele abanawabo abazofunda kwele South Africa njengoba sekunzima ukufunda eZimbabwe.
As Michelle just for tonight, for the future, because abantu bayafika namaresults amahle kodwa shawo July sebehambile because abakhona ukukhokha imali. Into lesilo layo ukuthi abantu abaningi bafunde bathuthukise ukuthi imiphakathi yethu. Ngicabanga ukuthi lokubalulekile.
Le yinto esekelwa ngomunye umfundi weZimbabwe uCasper Khanye oseyunivesithi yeJohannesburg, yena othi benza lokhu ngoba besazi ukuthi abazali babo bathwala nzima kangakanani ubadingela imali yokuyafunda kwele South Africa.
Njengama parents abantwana babo abaseme high school and primary school bayobona ukuthi ama fees they are just too much. Angifuni 0% because my parents can't afford this. It's too much.
Kusenjalo ibandla elibusayo kwele South Africa selisekele isikhalazo sabafundi laba sokuthi imali yesikolo ingakhwezwa. Unobhala jikelelo waleli bandla le-African National Congress, uMnumzana Gwede Mantashe, uthi inyathelo lamayunivesithi la lokukhweza imali yisenzo sangabomo sokufuna ukuncindezela abafundi abangabayanga. Ngakolunye uhlangothi ukutshengisela kwabafundi laba sekwenze izwe lonke lama ngamazwane. Umthethwandaba kamantshi eCape Town ugcine usukhulula abafundi abangama-30 ababotshwe ngesikhathi sokutshengisela lokhu. Ngakolunye uhlangothi ibandla le-Economic Freedom Fighters selukhuthaze ukuthi iparlamente ibe lomhlangano esiphangiphangi ukuze kutholakale impendulo yezikhalazo zabafundi. Umongameli Zuma layo selusukumele lolu daba njengoba esebize umhlangano esiphangiphangi labaphathi bamayunivesithi kanye lenkokheli zabafundi kusasa ukuze kwenziwe isivumelwano abafundi babuyele esikolo. Umfundi wakwele South Africa uyawa Damane ufunga uyagomela ethi ngeke balubhade esikolo bengayitholanga impendulo abayifunayo.
Asizophumla kuze sifumane u 0% increase. Seside sathatha olunyathelo nje inye into. I-arrogance esifumane kwiinkwekho zethu zelizwe kuba kudala sikhala sisithi siphetheke kakubi.
Lesi sifundi zithi umhlangano wenkokheli zamayunivesithi lomongameli Zuma uzathi uqhubeka labo beqhubeka ngokutshengisela baze batshelwe ukuthi bantwana bantwana uzane ekhaya kudala impisi zaphela zathi du. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.